Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 9 kunhlangula 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje oke waba ngumphathi intambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha amakhompyutha kahulumende. Umteni welunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Langelihle Dube, uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-TCCC, umnumzana Tendai Biti lo-Charlton Wende, baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo kamantshi namuhla yethese owake waba ngumphathi intambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokumfumana elecala lokuntshontsha amakhompyutha ngamachumi amabili 20 ayephiwe izikolo zeGoromonzi South lugatsha lukahulumende olwePort Trust. Kodwa umantshi wesule eminye iminyaka kulesi sigwebo wathi uzapika umnyaka owodwa olenyanga ezine. Ukagonye ubikwa wadala leli cala esalilunga lePhalamende elimela iGoromonzi South. Uba ngomunye wabake baba iziphathamandla zikahulumende asebebotshelwe amacala enkohlakalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Inkohlakalo ingaphela nxa ngabe umthetho ungasetshenziswa njengalokhu ungumthetho. Kungakhathalekile ukuthi umuntu usesihlalweni esingakanani alwiswe, abotshwe nxa kufanele ukuthi abotshwe, kulandelelwe ubugebengu bonke obenzakalayo. Kanti ke into enkulu kudingeka lokho esithi i-political will. Kudingeka abasezihlalweni eziphezulu ukuthi babe lesifiso lokuzinikela ukulwa lenkohlakalo. Ayikho leyo nto, kasiyiboni, kakulamfutho kulabo abasezihlalweni. Ngakho ke nxa kungela political will, into oyidingayo ikuthi kube khona abantu abasezihlalweni abazonda inkohlakalo. Khathesi kabekho labo bantu ezihlalweni, kudingakala ama-political leaders azonda inkohlakalo. Kungaba njalo yonke into iyaguquka elizweni.
Siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngenkohlakalo elizweni, kodwa izehlakalo ezinje kanye lokubotshwa kwezinye iziphathamandla esesike sakubona akuvezi yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Kuncane kakhulu lokho okwenzakeleyo nxa uqathanisa lobusela obukhona elizweni. Ubusela bukhulu bungange sihlabathi solwandle, kodwa okwenzakeleyo ukuthi kubotshwe umuntu agwetshwe oyedwa asingeke sithi thina kuyinto esiluphawu lokuthi laba abasezihlalweni bazinikele ukulwa lobugebengu. Hayi, ngokunye nje abakwenzileyo lapha lalaphana okuthi kubonakale sengathi balwa lobugebengu, kodwa bona yibo abayizigebengu abaphezulu, abatshotshela ilizwe, abebela ilizwe imali. Ngakho-ke abantu baqondile ukuthi ubusela kabulwiswa, inkohlakalo kayilwiswa kuleli lizwe, kodwa iyavikelwa, isaqhubeka ivikelwa lanxa oyedwa phakathi kwabaningi abayizigidigidi abebayo ebotshiwa wagwetshwa.
Yona inkohlakalo, Ncube, ingaqedwa njani elizweni ngokubona kwakho?
Ngabe lokho abakwenzileyo bakwenza kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ulasiphi isihlalo, bakwenze kuso sonke isikhathi? Ngabe mhlambe inkohlakalo yehlile? kodwa banenge abantu abebayo elizweni abatshontshela abantu abalokho bese zihlalweni bengabotshwa ukubotshwa kwakhe kakutsho ukuthi sekulokukhuthalela ukulwisa inkohlakalo kuyinto nje enziwe yodwa laphana abantu banenge kakhulu abebayo banenge abantu abatshontshela ilizwe abadilizwe ilizwe ngobusela kodwa lokho bengaphandle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusaswe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi ukuvalelwa kukakagonye kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kolunye udaba olufanayo ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla lubophe isithunywa senkantolo ye-High Court usheriff umnumzana Macduff Madega lumethesa amacala enkohlakalo. Iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti lomnumzana Charlton Wende baxotshiwe edale lephalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lwePomona besithi iphalamende kumele ikhulume ngalo. Lolu daba ngolwesivumelwano esenziwa ikhansili yeHarare lenkampani yeGeogenics BV yona ekhokhelwa ngumnumzana Delish Nguaya esokuthi linkampani ibe yiyo ebutha izibi kuleli dolobho. Iningi liyasisola lesi sivumelwano lisithi salotsha kungalandelwanga umthetho kanti le khansili ihlawula imali eningi kakhulu. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka beququzela ukuthi iPhalamende ikhulume ngalolu daba lanxa nje bexotshiwe bavinjwa ePhalamende namuhla. Umteni welunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Udube ungenelwe ngamajaha amane endlini yakhe elobhengula wesikobulawayo amgamula ngebhemba esithi afuna imali aphinde ahlukuluza umkakhe labantwana asethatha amadola emelika aphansi kwangamachumi amabili lanhlanu i-US $25 lomakhalekhukhwini abaleka. Umkakhe unkosikazi nobukhosi Dube uchasisa okunengi.
Around up one, maybe. Then says on Jumia was at the qua. So Yanum Tabas said, Puma should wife from good check with the Ventagala. Our village is passing at Tabang with his mother Winja. So a good woman was able to draw such as Anders Kirin and as was on Genemia, such as a car and you could not for home Louis.
Isikhulumi samapholisa umnumzana Ponyathi uthi basaphenya kodwa udadewabo kamufi uChristine Dube uthi abaphathekanga kuhle ngendlela amapholisa aphethe ngayo loludaba. Umakhelwane unkosikazi Sylvia Makota yena uthi ukhala labomdeni esona njalo lebandla le-CCC.
Kakhulu. Kuthi kathi kulelizwe sizahlala njani. Futhi ngiyabona ukuthi akusiko kwenu kuzinto. Lina abepathi. Hayi. Mina kuyangithinda kakhulu.
Ukhansila kaWard 14 umnumzana Phineas Ndlovu uthe uDube ube ngumuntu wabantu.
Sisebenzile indawo yethu yemhlangano le. Indawo yethu yemhlangano o engizibuzayo lamhla ukuthi kambe nxa sifisa ukungena emhlangano sizaqonda ngapi.
Lanxa abanye becabangela ukuthi lolu kungaba ludaba lobugebengu nje abanye bathi kungaba lesandla semfene njengoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele.
Ubaba uDube obesaziwa kwana lilunga le-CC njalo ubelikhuthele kakhulu ibandla lakhe. Sesingasazi ukubana ukubulawa lokhu ukubulawa nje ukubona uhlasele izigebenga kumbe njalo kwesandla semhlweni phakathi.
Isikhulumi sebandla le-CC kobulawayo uMnumzana Sweden Chirodza uthi sekuyimvama ukubulawa kwamalunga abo ababulali bethatha izinto ezingatsho lutho. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule uthi abantu kumele bekele amapholisa aphenye ukuze kuphume iqiniso, hathi ukugijimela ukukhombana ngeminwe.
Xa umuntu ephethe wafa sokuthiwa ubulewe ngayenezomangazi, hayi akucubungulisise kuhle ukuthi umuntu lo ubulewe yini.
Ibandla le-CCC lithi uDube uzangcwatshelwa emzini wakhe esigodini ku-Ward 5 emlomo lihodo ngomgqibelo. Uthiye umkakhe labantwana abahlanu kanye labazukulu ababili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi asisemaphethelweni amalungiselelo okuhlalisa kutsha izakhamizi zeBhinga ezizasuswa sokusakhiwa idamu leGwayishangani. Uthi uhlelo lolu luzathola imali yakuqala efika kumadola eMelika izigidi ezimbili i-2 million kunsukwana ezilandelayo. Umoyo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bazimisele njengohulumende ukusebenza lo muntu wonke othinteka kulolu hlelo njalo baluqhuba ngemfanelo.
I-first page iya-release anytime soon e-2 million, like I said, down eqalisa ukulungisela kube lungisela umphimiziyam.
Bona basuswa nini? Basuswa kungakathiwa imizi yabo isilungile.
Kuyakhiwa idem alikablokhwa ukuthi libamba amanzi ukuthi kuku-affecta abantu. Amanzi angaze ebe khona abedlula ngaphansi. Akukablokhwa ngoba loko idamu lokhu lisayakhiwa alikapheli, but on the process lisayakhiwa kulungiselelwa bona abo abantu ukuthi belokhu kuze behlaliswe kuhle. Asoze liblokhwe idamu abantu imizi yabo ingakapheli ukuyakhiwa.
Ke sakhuluma le nhlanganiso ezizimeleyo ezithi sezilibhalele njengohulumende ukuthi lizinxuse lazosebenzelani ukwenzela ukuthi lazo zilixwayise njengama-stakeholders. Inanzelelwa ukuthi liyalandela iziqondiso ze-United Nations lakho konke konke nxa abantu besusa. Lithini ngalokho?
Ah, okay, yes. Akuright, ababhale bebhale bengabisa kuhulumende. Akula problem. Obviously, uhulumende ufuna ukusebenza lengatsha zonke ezifisa ukusebenza la.
Ye, kodwa i-master plan liyana uMnumzana Masuka abekhuluma ngayo. Selilayo, selibonile ukuthi ngempela kuzaqhutshwa ngemfanelo.
Master plan isikhona, ikhona isiredi. Because of shortage of ama resources, sometimes kuphuza ukudlizwa ama funds, but idamu liyaphela ngoba kuyasetshenzwa kuground kubhizi.
Sikhangele
sikhona ngale kuthiinyekwa kuyasetshenzwa.
Umhlangano ebelilawo kuyini okunye livumelane khona?
Ya, sivumelane kakhulu khona okwathi siwaredi ngakhona oku okwezakhamuzi ukuthi ama funds ukuthi erelizwe masinyana ukuthi kuyeqasa kulokho, but ama-site everything seku-identify lapho abantu abazakuya khona bayakhelwa khona imizi yabo befakelwe lamanzi everything khona ngalo.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala esigabeni seMathebeleland North. Siphinde saxoxa njalo lomeli weBhinga North ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sifanda, yena othi bahlala phansi lezakhamizi baloba ugwalo lokuthi bafuna uhlelo lolu luqhutshwe njani ngoba kungakacaci.
Uhulumende akakatsho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo, sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama-standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungikhona ezabuya ku-ground ukuthi ezehlangana labantu. lokho esukubala emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphephe okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana nabantu. Into engiyaziyo ukuthi ama communities are affected afana labo lobimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokho sithi thinayi thina okwethu esukuletha etafuleni yilokho. So yikho esikukhangelela ukuthi yikho kuyakwenzakala. Asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayela ukukwenza uphoyi kubuya nje ethi ebantwini phumani nambona ukuthi angakwenza lokho. Especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu. Bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye, bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye. Ngibona ngani you see i-history yona le ayisiphathi kuhle. So ke siza senza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungiselele ukuthi sesile position paper yethu nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi uhanjwa njani phambili. Ngibona ngani yikho engakutsho.
Liyake lixoxisane nohulumende ngalolu daba labanye abaphatheke ngalo ama stakeholders.
Hayi uhulumende njengoba ngichilo bese ngakaqalisi ukukhulumisana laye. Kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngijike ukuthi sesile position paper ayiphumanga nje emntwini oyedwa yaphuma ebantwini izakhamizi zonke about 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi. Uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye ingxenye yama protocols amanengi imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi kufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi. Kanye lemithetho yethu ekhona khona phelizweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuthi behlale endaweni ami njani kanye lokuthi nxa bekhitshwa ikuyini okufuze bekuthole. Sikhangelele ukuthi lokho uhulumende uzakulandelela. Ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo sikhangele ukuthi sibone ukuthi ikuyini khathesi uhulumende akwenzayo. Lapho kungani khona kuyaba ne-step nje embi uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho. But nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela hayi akula lutho olubi ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na.
Umnumzana Prince Dubeko Sipanda umela iPinga North ePhalamende njalo engowebandla le-CCC. Ku-Life Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazana ngalesi sikhathi sokonakala komnotho. Uphenyo olwenziwe yi-Afrobarometer oluveze ukuthi abantu abayisilinganiso samashumi edlula isikhombisa 72% bathi ilizwe lisendleleni engayisiyo soluphehle inkulumompikiswano. Lolu phenyo luthi njalo abantu abayi-51% bayamethemba umongameli Emmerson Mnangagwa. Lofumane njalo ukuthi abantu abasekela iZANU PF baku 44% kuthi abasekela iTRCC baku 42%. Inengi lithi kalisudiseki njalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leTRCC umnumzana Petniko Pepe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Umkhonomo welizwe lethu awubangamhlisili njengoba nje i-ikonomi yamazwe bonke ingabangamuhle. Nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports uzakuthola ukubana amazwe amaningi igoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation enye abangaze beyibone fose iminyaka eminingi isibile eminye engadlula izinto up to 40 to 50 years kuyimpumela yokudlangulobu obutholakala e-Ukraine nase-Russia. Ngakho-ke nxa ukhangela ezinto njalo uyakubona ukuthi vele izinto azidlulazimanga kahle ngempela. Ngilakithi ngapha futhi kule kube nzima njalo kusiwa nzima ngendaba yena liyana ukuthi na ngapha njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu ethi ubiza ngolimi lwesikhiwa kodwa ama-lines of credit ayezithi yona umkoromo welizwe uhambe ngendlela engani ingconywana. So konke lokwana vele kuyatshengiseni bona into ezilezinzima. Mina njengomuntu le anjalanga ufuna ukubala kakhulu izindlela ezinjengamabarometer lamabarometer.
Vava Pepe ngize kuwe, ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ukungakhosi ukuthi ke eZimbabwe lapha ke sinama provinces angu-10. Ama provinces angu-10 akhona ama provinces okulokulo kwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abanxa bekuzwa umuntu abangamaziyo kusobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osekuhlalweni kaJesu ngoba babe bele lokho esikho ukuthi living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi ke bathi 51% bathi bona hayi umongameli uright. Kodwa kunani lwaneli le 51% ungafi cithe encene mhlawumbe 10-20% ngabantu ababe besithi hayi uright ngokwesaba, hatshi ukuthi babe bekutsho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lalaba abakubonayo. Leto kwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewele ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunjenje ungakhangela ke imali yeZimbabwe iqathaniswa leya kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiya phezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu leZanu PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngotshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akula nto ethusayo ngaloko okukhulunywa njengoba ngilishilo mina ngathi bona kanenginengi mina vele angishiwa umuntu odala ukukhangela kakhulu into le ekhulunywa ngamabarometer lawo. Mina ngidala uba umuntu ofuna ukukhangela ku-ground into nakuhamba njani ku-10. Ukufala khona kwade kufunywa ngumfowethu kabeni lapha uBebe sithi bona abantu abaningi bayayisaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphikisa yodwa ngoba uzakuthi si-1% bade kona basekela umongameli uMnangagwa then bethi ka-72% bade hayi ilingi lihamba kuye. So i-72% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system under i-government. Abantu sebekhululekile ukuzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaMnangagwa ujingile uguqukile kunalo mbuso wawukhona okwababa uMgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wawumgabe bawusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezomsebenzi ukhuluma ngobaba uMgabe. Umuntu abehlezi naye vele usebhawa ba uyabungela amashuti umuntu esecekeni ngobabana kani ngeke usebenza khona ngale uzabona senze ukhaleni. Kwathethi lo okhona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele ntando. Ehlonge nje ungathethi izinto yobona ngokuthethisa noma izinto emzini wakho. Nxa umntwana ekhuluma ekhala ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasha ukhiphe inhlamba hothi inhlamba ngabe ibhandi liyaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushova kube ngokumi ngoba vele nje umthetho wangibona wenature unjalo.
Vava Pepe Nxasi, khangela umnotho lapha. Abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga, kanti le ntengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka. Sibone izolo ekhuluma lephephandaba leNewsday sithi yena vese zwakarongeka, okutsho ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ngingamiri ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe in a democratic process. Ilizwe leZimbabwe ingafisa ukuthi lifakwe lento ekuthiwa yi-cabinet ye-executive scale. But i-cabinet ye-executive scale yibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa kuzanu-PF Politburo. So lokho okukhulunywa ngumthuli kayisike ukuthi laye ukhuluma into ayaziyo aleshiwa layo akhuluma ngoba uyibalile uqeqeshile kiyo kodwa ukhuluma ke lokho okuthiwa yikudefenda iposition yepolitibiro.
Umnumzana Bednego Pepe ngowebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa ke lapho endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Kwezemidlalo lamhlanje libhuqwe kabuhlungu iqembu leZimbabwe cricketer yizethekeli zaseAfghanistan emdlalweni oqhutshwe namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe laziwa ngegama elithi Chevrons linqotshwe ngeleAfghanistan ngama-wicket amane emdlalweni wesithathu njalo ngokucina ohlobo lwe-One Day International enkundleni yeHarare Sports Club namhla. Le mpumelo itsho ukuba iqembu leAfghanistan linqobe leZimbabwe nge-3-0 nxa kuhlanganiswa impumelo yemidlalo emithathu yedlalwe yilawa maqembu. Wawucubungula umdlalo wekhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuzakuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wezwe zomhlaba nxa lingaqhubeka lidlala kanje.
Iqembu lamaChevrons elizitshengiselele ukuthi alizilungiselelanga ukuthi liye ku-Cricket World Cup eka 2023 ezadlale India emveni kokunqotshwa khonapho ekhaya iAfghanistan nge-3-0 kube yiseries whitewash. I-Afghanistan liqembu lisacathulayo emdlalweni wekhilikithi kodwa nxa lizabuya lizoyangisa ke amaChevrons kusho ukuthi asewile njalo ukuthi bazame ukuthi besithi bazahamba ku-Cricket World Cup ka-2023 nje sokuzaba isifiso.
Imidlalo ye-One Day International yesetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba owazaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Amaqembu akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi emhlabeni jikelele adlala ku-Super League yemidlalo ye-ODI njalo iqembu eliyabe linqobile lithola imiklomelo elitshumi. Umdlalo ungayekela ukufika komlindi uyacina omabili amaqembu athola imiklomelo emihlanu kuthi iqembu elinqotshiweyo lithole ngitsho lowodwa umklomelo. Iqembu laseZimbabwe kwakathesi lile miklomelo ngama-30 lanhlanu ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu. UDlakama uthi kuzamele iqembu lamaChevrons libunjwe kakutsha ngoba livele amathuba alo okuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba esencede kakhulu.
Okwamanje sebengazama ukuthi balungiselele u-2027 bekhangeleke kwabancane bona labo esesibabona abanjengabo Ernest Masuko, Ainsley Ndlovu labo Madebere oBlessing Mzarabane yena ojike kakuhle kule series okunguye nje esingathi silver lining out of yonke iseries le ngoba amaChevrons kukho konke kujikeni lasekuchayeni vele abatshengiselanga ukuthi baseduze le-Afghanistan kube yi-outclass.
Amaqembu azaphutha imidlalo ye-Super League esendaweni eziyi-9 eziphezu kwengalane azathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Lawo azaphutha engaphansi kwendawo ye-9 azaxegwa lamaqembu amahlanu abizwa ngokuthi ngama-associate nations njalo azadibana kumncintiswano obizwa ngokuthi ICC Men's Cricket World Cup Qualifier lapho kuzatholakala khona amaqembu amabili lawo aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kwele-India. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngimuJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Owake waba ngumphathintambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokutshontsha amakhompyutha kahulumende angama-20. Umdeni welunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Langelihle Dube, uthi udabukile ngokubulawa kwakhe ngabantu abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-CCC, umnumzana Tendai Biti loCharlton Wende, baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.